Endabeni zethu lamhlanje lilo Kips Dube. Sokuzafika iminyaka emibili wathunjwa umnumzana iTai Tsamara wenhlanganiso ye-Occupy Africa Unity Square wayefuna ukuthi uMongameli Robert Mugabe asuke esikhundleni. UZulu uthi ukuxabana kwamalunga ebandla leZimbabwe People First elikhokhelwa ngonkosikazi Joyce Mujuru kubisela muva ukuzama ukususa uhulumende weZRPF embusweni. Kungcwatshwa amathambo omuntu eMatobo ocatshangelwa ukuthi wabulawa libutho leKukurahundi. Uhulumende weBotswana uthi uzadlulisa amaphepha emisebenzi ezizalwane zeZimbabwe angalungiswa ngemfanelo kulelo lizwe. Kulife Doc lamhla kuhlelo lwabesifazana asiyidluzeni bomama, sixoxa ngamabandla akhokhelwa ngabesifazana njalo nemizamo yokuthi kube labesifazane abaningi abangena edaleni lephalamende. Lithini ngalokhu Zulu kandaba? Thumelani imilayezelo yenu kuwhatsapp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318, nizaphinda njalo 001-202-465-0318, kumbe enkundleni yobulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 ngomaphasi 7 ntambama kumakhakhasi athi 909 AM, 4930-6065-15460 laku 13860 kilohertz shortwave. Lingakhohlwa ukuthi siku WhatsApp la ku Facebook ku VOA Ndebele.